Yeah, if you are listening to the ingane sihlupha kodwa uhulumende uyasitshela ukuthi baza kwenelisa ukuthi bakulungise lesikhathi, kodwa thina njengamabhizinisi into eqakathekile ukusebenza kwethu isebenzisa ama-factory ethu, amanye asebenzisa amafutha lawa i-fuel, izimota nxa sesibhizinise izinto esizilungisakayo kuma-factory ethu lawa izamele zithwale ngezimota lezi ezisebenzisa yona i-fuel yona le.
Kunjani kwakathesi nxa kuthiwa vele indutshwana sokulama-line yindlani esasiwabona kudala?
Hayi, akabikhona kwakathesi sasebenza kuhle, atholakala afika kuyona ukushoda kwawo phiza kukhulunywa nje.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa kuyini okungaba kuzabangela ukuthi ishode i-fuel?
Indaba leyo yokushoda kwezimali ezokubhabhathela phandle kanye kuyahlupha. Imali yokubhadala kathi le nhlawulo kumele zibhadele phandle elize kule mdlaka ebe yama-Moscow account. Imali-ke zishoda lapha
manje. Imbiko yona le esiyizwayo ukubana i-fuel izashota ayisoze na ibangele ukuthi abantu benze lokwana okuthiwa ngesilungu i-panic buying, ukuthenga befaka ezindlini?
Ingayenzakala nxa uhulumende engangenelanga akulungise masinyaza.
Ubona ungani uhulumende uzenelisa na ukuthi abone ukuthi kayipheli i-fuel?
Ngibona ngane bazimisele ukuzama, kodwa sizabona ukuthi siphetha ngani. Sikhangele,
siyabona ukubana sikhuluma nje kungani uhulumende olohlupho lokubhadala izisebenzi zakhe. Okubhadalela ifuel uzakukwanisa?
Hayi, into ekhona yikuthi ifuel ibhadalwa ngingathi ikusebenza kwamabhizinesi, akufanani lokuholisa isisebenzi, ngoba imali ikhona ebizweni. Nxa umuntu efuna ukuthenga ifuel kumele ayithole. Amakhampani la asebenza kwe-fuel yiwo kumele ayenelise ukuthi bawancedise ukuthi abhadalele inhlawulo ekumele zibhadalele phansi.
Yona intengo ke injani kwakathesi njengoba siyazi kwamanye amazwe okufana langapha kwele Melika iyakuyehle, khona kunjani ekhaya?
Hayi, lokhu ikhona phana iphezulu, iyazidurela kayitshintshanga.